Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Nhlangula 2023 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola lemelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu iyokuncintisa kukhetho oluzayo abesifiso zokuncintisa kukhetho ngoncwabakazi lonyaka. Kulequla lakwele Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe elethekelela kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola lemelika kulandela isikhalazo esethulwe ngosomabhizimusi kuhulumende njengoba impahla yonke isibiza ngalelo dola athi eleZimbabwe. Ngesikhathi sinye ukukhuphuka kwentengo akujiya ngaphandle ukuqalisa kwembadalo zenyanga zonke ezihlawulwa kumankampani aphathisa uzulu lapho sebevelelwe ngumonakalo wokubhujelwa ama-funeral service. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi abaningi bathi isimo somnotho esikhona elizweni langokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika sokusobala ukuthi ilizwe seliseyamela ekusebenziseni elemelika kuzo zonke indawo okwenza umsebenzi eminingi ihambe kuhle. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho lazo zikhuthaza uhulumende ukuba afake eceleni ezombusazwe alungise umnotho welizwe kuvele kusetshenziswe idola lemelika kuphela. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi wezomnotho, uchasisa ngobuhle lobubi bokusebenzisa imali yemelika kuphela sekukhitshwe eZimbabwe.
Into yokuqala ukuthi i-dollarization brings stability ku-market. Kuyaba le-stability, imali yama-prices ayabe engasatshintshi ngoba kathesi i-focus ekhona ngeyokugijimisana lama-rate ukwenza izimali okuthiwa ngama-exchange gain. So uzabona ukuthi osomabhizinisi bona abasakhangelanga ngokumqoka ngebhizinisi kodwa sebegijimisa ama-exchange gains. Ngoba seyiwo ababisa imali kule production.
Unkosikazi Zanele phakathi umongi uthi iholo lemali yakuleli alibasindawo.
Ilanga lokuhola sekulilanga le-stress ngoba yikho lapho obona khona ukuthi imali oyiholayo ayithengi lutho, ayeneli lutho. Kunje amanye ama-shops awafakanga vele ama-price nama-RTGs, asa-price nama-RTGs ngoba i-RTGs alisebenzi. Ekuwodini awawodini i-RTGs, so angizake lavifaye nge-RTGs. So kungcono ukuthi i-RTGs ikhitshwe kusetshenzi i-US ngoba awuphileki nge-RTGs.
Unkosikazi Melissa Chelela, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imali abayithola nge-RTGS ayeneli lutho, sebebona kungcono kusetshenziswe i-USD.
Ngendleko esilazo ezigoqela ama-funeral policy lokunye, sokunzima ngemali esiholayo njalo futhi labo sebekhwezile. Ngemali esiholayo kusakwani sesisebenzela ukubhadala indleko, ukudla lokunye akusangeni. Sesibona kungcono nxa kusebenza i-US ngoba izinto azikhweli mchokotho, lathi sizenelisa ukuthi sibhadale okunye siphinde sigcine khonoko okuncane okuyabe kusele.
Umnumzana Ngqobani Chabalala, umhlali wakoBulawayo, uthi intengo yempahla ihambelani leholo labo elakhwezwa ngesikhathi isilinganiso sokutshintsha idola lemelika liphansi.
Ungananzelela emashophu intengo yama-groceries ikhwele ngenye indlela engajayelekanga. Khathesi nxa ukhangele lama-funeral cover njengabonyarazwe labodavs baqalile njalo kusenda ama-meseji besitshela ukuthi imali esizibhadalayo aziseneli ukuthi becontinue besinika ama-cover. Ngakho-ke sebekhweza and nangendlela abakhweza ngakhona nge-RTGS years. Kwezinye indawo uyathola ukuthi sisusiya kubo 100 and something thousand i-funeral cover, wena ungayiholi leyo 100 and something thousand. So sisebunzimeni singazi ukuthi kuyaphetha ngani lokhu, ngoba ama-salaries awakhwelanga kodwa izinto zikhwelile. Ama-salaries athi ecine kukhwezwa i-rate yayiku 1000 kathesi i-rate siku-8000. So asilobunzima kakhulu.
Ekuqaliseni kwayonale inyanga kaNhlangula, usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutshika, uchaze ukuba ilizwe lingeke labuyela ekusebenziseni idola lemelika kuphela ngezizathu eziningi ezigoqela ukuthi leyi imali kayitholakali elizweni, njalo kungaphazamisa umnotho welizwe ngendlela eziningi njengoba lezi sebenzi zingaholi ngedola lemelika. Wonke lomphathi ntambo wemali umnumzana Mthuli Ncube bakhuthaza uZulu ukuba abe lethemba kudola leZimbabwe ukuze kusetshenziswe yona nxa kuthengiselwana impahla elizweni, ukuze imali ekhona eyangaphandle isebenze ekuthengeni impahla ngaphandle kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngokubulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi iqina inkuthazo yokuthi kusetshenziswe idola leMelika, abantu bajiyane lokusebenzisa ama-RTGS, osomabhizimusi bathi iningi labo alisoze lenelise uqhubeka ngomsebenzi ekuqaleni komnyaka ozayo. Abanye bathi bahle bevale kokuphela nxa umumo wezomnotho ungaqhubekela phambili ukugudeka, kubika uProfesor Jeremiah.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqo ngabenhlanganiso e-CEO Africa Roundtable owenzelwe eHarare lamhlanje, obule njongo yokudingisisa ukubana kubangwa yini ukuthi idola leZimbabwe liqhubekele siwa isisindo kangaka ngendlela ethusayo xa liqhathaniswa idola leMelika. Abenhlanganiso lebathi umumo womnotho ungaqhubeka ngale indlela, maningi amankampani aza kwehluleka ukuvula ngomnyaka ozayo. Besithi njalo osomabhizimusi betheswa icala elingasilabo lokukhweza intengo yempahla lokunye mahlayana. Abamabadla aphikisayo ingcweti zezomnotho labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bakhuthaza uhulumende ukubana kumele aphendukise ukusetshenziswa kwedola leMelika, njengoba kuyilo eselisebenzayo ndawana yonke kanye lakungajazi kahulumende. Abanye njalo ngabathi ukuthemba ukubana uhulumende okhona uzalungisisa lumumo yikuphupha nje. Abanye osomabhizimusi lengcwethi yezicubungula ezomnetho abakade bekulumhlangano bathi loba kungekho emthetheni, iningi selivele lithengisa impahla ngedola leMelika kuphela ukuze ibhizimusi labo lingafi. Kodwa abephanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe abakade besemhlanganweni munye bathi umonakalo wokusimo somnotho elizweni kawukafiki esibangeni esibi kangako, ngakho-ke ukuphendukisa idola leMelika kungadala umonakalo omkhulu owedlula lowo okhona manje, njalo kungabulala umsebenzi wabosomabhizimusi beZimbabwe, ngoba indleko yokulungisa impahla izahle ikhuphuke kakhulu okungadala ukubana idule okwamagama okungasoze ufinyelelwe ngabaningi.
Bahlaba umkhosi omkhulu labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka, ikakhulu abesifazana labasakhulayo ngenhlawulo okumele beyikhokhe ukuze babhalise ukuncintisa kukhetho lomakhansila olwamalunga edala lephalamende lolukamongameli, kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvele emhlanganweni wokutholisa ulwazi kuntatheli zindaba zesifazane ukuthi zazi ukuloba ngokuphathelane le ndaba zokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso eVeritas owe Women in Politics Reporting owenzelwe ewetheleni yeBronte eHarare lamhlanje. Abe Veritas bathi lanxa ilizwe lilemithetho emihle ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ogoqela elokuncintisa kukhetho lokuphatheka kwezombusazwe ngokulingeneyo, iqiniso elibuhlungu ukuthi okwenzakalayo kubonisa ukuba lokhe bebalutshwana abesifazane abaphatheka kwezombusazwe kungenxa yemigoqo efana lale imbadalo. Isiphathamandla senhlanganiso yeVeritas, uNkosazana Memory Chidabayenzi, ulandisa kabanzi ngalokho.
This could be done by making state funding for parties conditional on their nominating a specified percentage of women candidates, for example, 40% in a general election.
Lokhu kungenziwa ngokwenza usekelo lukahulumende lwamabandla luhambelane lenani elithile labantu besifazane abazongena ukhetho. Umzekeliso, i-40% ukhetho lwezwe lonke.
Esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mthutsa uthi linhlawulo iqondile ngoba isehlukanisa abayibo abaseqinisweni ukumela uZulu, hathi abafuna ukudlala ngesikhathi sabantu nje.
Sokulabantu abaningi abaqeda ithuba abaqedela isikhathi somuntu wonke weZimbabwe ngokufuna ukuphonga ukuthi every time kungaba le-election bayafaka ama-CV, bayafaka befuna ukukontesta, kodwa bekwazi ukuthi i-contestation yabo ayisozifile ndawo.
Umthutha uthi udubo alubonayo ngalinhlawulo ebekwe ngabe-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC yikubandlululwa kwabangatholiyo kanye labasakhulayo, hatshi abesifazane kuphela.
Inasmuch as iZEC ifuna ukukontrola inamba yabantu abafuna ukukontesta, sesifaka imali entwini engafenanga ibe le mali. Sesisithi ukuthi umuntu ole mali nguye wedwa obele evunyelwe ukuthi amele abantu. Lokhu kuzitshengisela ukuthi abantu abampofu, abantwana abanjengamayuthi, amayuthi angamankazana, kusuka kube nzima ukuthi labo bekhonteste kuba ngama-MP.
Umela isigaba seBinga North edale lePhalamende phansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Prince Dube Khosibanda upha umbono wakhe phezu kwalolu daba lokubandlululwa kwabayanga ikakhulu abesifazane.
Ama-fees wona lawana ayiwo awafakwayo angabe eqamula amalungelo abantu, ikakhulu labo abaye befuna ukuthi labo beke bevotelwe emahofisini abafisayo kuleli lizwe.
Ngolwesihlanu olwedlule, umthethwandaba owaphezulu owe-Constitutional Court unqume ukuba idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo eyasetshenziswa ngabe-ZEC ukwethula limbadalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantu enkayi abahlala ngaphansi kwenduna uChugulu bakhala ngokuhlukunyezwa zinyamazana zendle ezigoqela amakanka lempisi eziziqede izifuyo ngesikhathi zibhekane lohlupho lwendlala enkulu kumangalisayo ngemva kokungatholi isivuno esihle emasimini lonyaka kubangelwa yikungani kahle kwezulu. UNokuthaba Dlamini usipha lolo daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba, kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zezingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zikaward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zempisi.
Ngathi vuke ekuseni lami kwaba lesithuli ngifika ukuthi ayisibele bakuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasenithola ukuthi izimvu zami zisabalile ezinye zisile, ezinye zisile. Ngasenithola ukuthi hayi zonke zicile igazi hawu. Ngathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi limungafika ukuthi ezimbili zazisekwizimvu zitotali. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachabisa umgwaqo. Ngasenithola ukuthi umgogo odlane kuncane okwenye okodwa sokumbayimbayi nje lakhona sendiye engadinga. Kwathi le inye inqama yadliwa umsila engancinyanga kunawasala kungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi government eningazagcina ngiqedisa
impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisika ebesingazakali umnumzana bona mahlangu usobhuku ebhukwini lemenda village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane
mina sengiphelelwe amazinyane ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa amakhanka amakhanka vele asisijahle kakhulu ukuthi vele sekuze kusehlele ukuthi sifuye kudala lapha sikhula thina impisi vele sasizivele kwamba khonale lapha zange sibili azo siyamangala la makhanka bemalutshwane la kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo
unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu
sidlelwe imbuzi ezingu 8 ngamakhanka konke lokungamazinyane ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa ukuthi zazizala amapahla izifuyo ziqhakatheke kakhulu ngenxa ukuthi izifuyo yizo ezisibangulayo konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto ngibamba imbuzi ngiyathenga igogogo ngidlela abantwana ngiyobhadalela abantwana esikolo
umnumzana Misheke Ndlovu isakhamuzi semenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu
le nyamazana iyahamba ihamba ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini so omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe njengokuthi ngokuyinja kati yimpisi then umuntu sokumlimazile osokumbulele ube ngibona ngani abantu kuyaziswa ama-department anjengepark or abe-veterinary just to say bona laba abantu or even le police ukuthi khona abantu bona labo ama-department laba abekwazi ukuthi sokunenyamazana enjalo esigabeni maybe bona bangathatha ilungelo ababona lifanele
ongukansila kuward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede ompunzi labo bhalabhala
ngikhuluma nje kuthangi ike yakhala sibili kakanzima sibili yazwakala sibili ukuthi isidlile lokudla siyaphonga ubona izinyamazana zinyamalela esizifuyo zethu zinyamalala sesike sareporta sakhuluma lasekhansileni ukuthi isibanda lesi sikhanya sesisiningi asikatholi iresponse
isikhulumeli Zimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa ecizelela njalo ukuba uphenyo luza kwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu lokhu lukhula lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa inyamazana zasendle kubikwa kulabaningi asabelinyazwe basala bengabakhubazekileyo ngenxa yokulwiswa zinyamazana lezi ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini
lokhu bezonde okumangalisayo awuba kumabandla aphikisayo kulandela ukwala izolo kwedale lephalamende ukuba kwehliswe kumbe kulahlwe inhlawulo ye-nomination fees yabafisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lolwamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka ukwala kwedale leli kulandele umbiko ongamubi kangako owethulwe luhlangothi lwezemithetho edale lephalamende olwe-parliamentary legal committee uhlangothi lolu olulamalunga amaningi avela kubandla eliphikisayo luthe aluboni inkinga ngokuthi abafisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli bakhokhe inkulungwane ezingamathumi amabili zamadola emelika 20,000 United States dollars. Abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende bazakhokha inkulungwane zamadola emelika 1,000 United States dollars umuntu munye ngamunye. Umthethondaba we-Constitutional Court kunsukana ezedluleyo wethula isinqumo esithi kumele idale lephalamende lihlolisise inhlawulo le eyethulelwa amabandla ezombusazwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission. ukuze sihlaziye udaba lolu siqoqwe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edale lePhalamende ekubandla leCCC lomnumzana Belief Gawule okubandla leZanu PF. USibanda usungula lengxoxo.
Abantu abayibo abasibusayo khathesi ibandla leZanu PF ngabantu labanahamba betshengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ikuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke sebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le iZanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahola maybe $10 kumbe imali eyaphansi. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo mina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathi nakombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP, siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi be-conteste izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani lesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayikhatshana sibisi uba uGawule. Gawule yazuzela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees nalawa i-nomination fees esikhulunywa ngazo. Sesikhuluma ngokuthi kanti vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. Kanti into eyinanzelelayo ukuthi hayi yona imali leyo yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hayi abantu abanzima izweni ibuleyo ngobani lahle sikhuluma i-politics ezingalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyo enkulu kakhulu. Abantu ke iyabakhama abafuna ukuncintisa. Ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngabantu abanothileyo kuphela abalezimali. Kumele kube ngakwabantu bonke ngitshela abayanga abamele bencintise benelise ukuthi bancintise. Kube umlandi wakahulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers kumele isebenze emsebenzini naleyo. Kuleqiniso ukuthi abantu babe befuna ukuzikhethela abantu babo wenze lolutho uba olalutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So akube akumelanga lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhwana akwakulunganga lokhwa. Kodwa ukuthi sibale ukuthi le imali aizanu P F senze shota enze kwayathini ivalele abantu kati hhayi asikhulumeni ngemali ephezulu. Kufana nomtengo ephezulu yalezi nsuku engeneliswa ngabantu intengo iphezulu imali yemithelo leyo ekungena kuncintisaneni iphezulu yona.
Ye, wathi singenise-ke ubaba uSibanda. Sibanda uyakhuluma lapho uGawule.
Yikho nishile ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kanti veleni ulandani emsakazweni ngoba ngabe ngumzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. UGawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edale lePhalamende iZanu ivimbile ayiqalisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi ama-fees wona lawana ayihlale enjalo iZanu esifake khonoko. IParliamentary Legal Committee bekulama-members amahlanu amabili engewa-opposition abezanu P F bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees lawana enjeyana a-right. Abe-opposition bebethe hathi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasePhalamende sazama ukuthi hhayi sibuyile ke leyo riportile ten phakathi komphakathi lapha sizwa ukuthi laba bantu laba bathathu abezanu P F abayibo abathe bona imali lezi ngasihambe zinjalo bakutsho ngaliphi kwenze ukuthi sonke sizwisise bakuvimbile izanu P F ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, khonapho-ke uSibanda baba Gawule yamuze yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo yena leyo yokuthenga ukuthi abantu bancintise amafizi nala aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana nentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki. Awunasikhala sithi intengo iphezulu kumele kube nendlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukuncintisa. Umuntu oncinti kulilungelo lakhe umuntu wonke ukuthi ancintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa isithi uyancintisa ayehlileke ukuthi ancintise nxa ukuthi imali kalayo. Kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuzi, kumele imali yakhona layo ekugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzela ukuthi naye ahambe ayeshiya khona ngale nemithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enanzele ukuthi uyaphansi ukuhlanganisa zonke izinto. Sikhuluma ngentengo ephezulu la esikhala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abanganamabandla abazimele bodwa abangama-independent bayafuna ukuncintisa labo imali naleyo babenganayo. So ngakho-ke intengo leyo iphezulu.
Uvala khonapho-ke baba Sibanda.
UGawule kaphenduke ekhaya vele lesi isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela uGawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke.
Lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edala lepalamende ekubandla le-CCC lo mnumzana Philip Gawule okubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7. Umnumzana Divine Mhambi Hobe umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party wahambisa udaba lolu emthethwendaba othi basecabanga ngabaza kwenza kulandela okwenzakale edala lepalamende. Kulequla lakwele Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe umnumzana Leonard Zayats elethekelela kwele Zimbabwe. Lolu hambo lulandela olwenziwa ngumongameli walelo lizwe umongameli Alexander Lukashenko ekuqaleni kwalomnyaka lapho okwalotshelwana khona izivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kunhlangothi ezihlukeneyo. Leli qula lihlangane lomongameli Emerson Mnangagwa izolo esikolweni sakhe e-State House eHarare. Okwamanje wathi sizwe ukuthi bathini abalaleli baka Studio 7.
Studio 7 njani yalibulisa nonke basakaza abahle. Ngihlala edabeni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi. Kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makone nabo bonke abayenza iGrand Plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngisho kuye la ku-international khothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle. Angazi okithi akula madoda okanjani angazi, ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu bemashonaland bayazenzela kithi, bayazenzela. Namba nabokasikuwere bathi bona umqondisi akabuye bajoyine bazomenza uvice president, okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedo abangeke bezimele. Lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Mbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama okuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi, ngoba lina lifuna ukuthi sime singizaniPF. Kanti ladlani khona ngale yini elayidlayo engakho?
Sanibonani Studio 7 ninjani? Thina siyaphila. Sizabe siloku sikhuluma lo bengafundwa ama-message ethu in time. Kodwa-ke ngizabe niloku ngibuyela ku-one message ukuthi kanti abantu bezanu-PF bona yiphi into abazake bayivuma ukuthi hhayi siyizanu-PF siyazama lathi njengohulumeni? Ngoba manje ma kuloko kugxekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama-western countries kodwa umnotho lokufadalala ezandleni zabo. Imbasen siya according endaweni yokukhwela kwezinto. Bona awabo amashopu achiphi na a-under izikhulu zezanu-PF njengoba labo siphatheleni bengababo amaministi ezanu-PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla kodwa begxeke amaqembu aphikisayo. Ake lisibuzele bona oGawule nabochuma nabo Malaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena uMnangagwa ukuthi naye engumnangagwa kasazifuni yini kugovernment ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha.
Ye labo ke ngabalaleli be Studio 7 bekhuluma besendaweni ezehlukeneyo. Lingakhohlwa ku live doc namhla kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokuwa kwedola leZimbabwe. Singakehlukana isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Incwadi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuncintisa kukhetho oluzayo. Abesifiso zokuncintisa kukhetho ngoncwabakazi lonyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisayo ngumthembo Stebha uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Mwarazvaka.